Abantu abedlula amachumi amane i-42 babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwathi abedlula amakhulu amahlanu i-549 bahlole batholakala belegcikwane le-coronavirus. Umkhuhlane lo sowabulala abantu abedlula inkulungwane ezimbili i-2126 phakathi kwabedlula inkulungwane ezingamachumi amane i-44,580 asebehlolwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala bele-COVID-19. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende eqhuba uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane lo. Abantu bakhuthazwa ukuba bahambe endaweni ezitshiyeneyo bayehlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Umphathintambo wesabelo seBulawayo Metropolitan, unkosikazi Judith Ncube, uthi wonke umuntu kumele ayehlatshwa kungakhethelekile ukuthi uyini.
Kusukela ngomvulo nalwesiwulandayo, wonke amakliniki kamansipala lezinye indawo ezazivuliwe ziqalisa zizabe zivuliwe kuzabe kuvaccinethwa abantu bonke. Asibakhuthazeni abantu bengene emakliniki aduze labo ukuze singamiyani ndawonye.
Umnumzana Greta Sibanda, isakhamuzi semganwini koBulawayo, uthi abantu abalaleli okwethulwa nguhulumende loba sebehamba ngobuningi babo ukuyahlatshwa ijekiseni.
Abantu bayafa. Into engiyibonayo ngeyokuthi khona abantu bakithi abalaleli inkuthazo lezi ezikhuthazwayo kwisikhathi zonke, ukuthi kuyinto eqakathekile kakhulu ukuthi abantu bakithi ngabe bayilandela into. Kuyona le iviki abantu bebesukuma ngobunenge sebeqala ukuthi bakuzwisisa ukuthi khona sikhona isidingo sokuthi bayehlaba amajekiseni.
Unkosikazi Sikhanyiso Lunga, isakhamuzi senkulumane, uthi bekunzima ukuthi bahlatshwe kuviki edlulileyo ngoba kule ncwadi ebezifunakala.
Sehlulekile ukuhlaba ivaccine besivuke ekuseni sihambe siyobambila endaphana. Nxa abahlabayo bebuya bathi bona bafuna abantu abanama-ID amalayisensi awe-vending. So kusuka kusihluphe thina ngoba thina ndathi singama-vendors kodwa silawo amalayisensi, kodwa lathi ivaccine siyafuna ukuthi siyihlabe. Lathi sikhangelele ukuthi le iviki maybe bengasiconsider lathi singelawo ama-licenses.
Isakhamuzi seMakhandeni umnumzana Thabani Ndlovu uthi kumele uhulumende ajezise abantu abangalandeli iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 eZimbabwe.
Kumele kungezelele ngathi umthetho ozayenza ukuthi kucomply abantu becomply bebe-forced. Lanxa sesifika endaweni yama-mask maybe ama-fine engezelele kwenzele ukuthi abantu bebone ukuthi le nto iqakatheke kungakanani.
Udokotela Mthabisi Bhebhe osebenza koBulawayo uthi abantu kabahlatshwe ijekiseni njalo bezifundise ukuchiyelana izikhala nxa bephakathi kwabanye.
Umuntu onke kavaccinethwe kuzasincedisa ekunqobeni umkhuhlane we-coronavirus. Awulani ngokuthi sikuwinta kuyagodola kumbe kuyachisa. Okuqathekileyo yikuthi abantu kumele bepractice i-social or physical distancing, begqoke ama-maski, bengahlali endaweni ezimiyeneyo ezivalekileyo. Umuntu ma ehamba kumele chiye i-distance ye-1 meter kwabanye, njalo ma ekhwehlela kumele ekhwehlelele ethwishini kumbe ekhwehlelele ku-elbow yakhe ukuze engathelele abanye umkhuhlane we-coronavirus.
Sokulabantu abafika phose isigidi i-886,619 asebehlatshwe ijekiseni yakuqala, kuthi abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha i-590,501 sebehlatshwe esibili. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.